So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngikuthathelele ithuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesihlanu mhla ka 6 zivandlela 2023 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Ngesintu somdabu kunzima ukubona umntwana wakho ekhishwa. Ngakho ke kuzaba nzima ebantwini ukuthi bemukele lesi sinqumo sebulawa City Council sokuthi kuzaba lokukhishwa mbukhrimethwa kwabantwana. Ngabe kuyavuma besizakhuthaza kakhulu ukuthi vulwe ezinye izindawo lapho abantu abangabe kwakhona.
Izakhamizi zakobulawayo sithi kazisoze zamukele isinqumo sekansile yakobulawayo ekhuthaza ukuthi izidumbu zabantwana abaphansi kweminyaka elishumi lambili 12 kumele zitshiswe.
Okukhona ukuthi i-report ye-delimitation namhlanje ifike yabekwa phambi kwedale lephaliyamende, njalo amalunga ayedale lephaliyamende okwakuqala asethola ithuba lokuthi beyibone leyo delimitation report, preliminary report yakhona ukuthi injani.
Umphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi wethule usemthethweni ugwalo oluveza imingcele yezigaba zokufotela amalunga edale lephalamende, i-preliminary delimitation report. Kuthi ke kuleviki uhlelo Woza Friday silomculi womdumo awubiza ngokuthi ngowesintu uDecent Mathumbele Duze Ndlovu. Zonke lezi ndaba lizozizwa kulumsakazo. Umphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi wethule usemthethweni ugwalo oluveza imingcele yezigaba zokuvotela amalunga edale lephalamende, i-preliminary delimitation report, njengalokho utsho isisekelo sombuso welizwe ukuba kwenziwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukwethulwa kwale preliminary delimitation report edale lephalamende namhla kuza ngemva kokuba abezeki beye bayakwethulela umongameli welizwe mhla ka-29 Mpalakazi wanyakenye, njengalokho kubethwa isisekelo sombuso ukuba bakwenze ekugqibeni komsebenzi wabo wokulungisa imingcele emitsha abawuqale ngenyanga kaNhlangula wanyakenye.
Now therefore, I, the Minister of Justice, Legal and Parliamentary Affairs, do hereby lay.
Ngakho-ke mina njengomphathintambo wezemthetho sengiyibeka phambi kwe-National Assembly i-ZEC preliminary report ukuthi ikhangelwe.
Abamabandla ezombusazwe aphikisayo batshengisa izibonelo zokuthi kabayikwamukela le iripoti nxa abakukhangeleleyo kungasafezekanga. Ummeli webhinga edale lephalamende owebandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, umnumzana Prince Dubeko Sibanda ulandisa ngokwenzakale edale lephalamende lamhla.
Okukhona ukuthi iripoti ye-delimitation namhlanje ifike yabekwa phambi kwedale lephaliyamende, njalo amalunga ayedale lephaliyamende okwakuqala asethola ithuba lokuthi beyibone leyo delimitation report, preliminary report yakhona ukuthi injani. Le delimitation ad hoc committee yakulayo yasiyanelisa ukuthi ihlangane okwakuqala namhlanje.
USibanda uqhubekethi bazokwanelisa kuphela ukutsho umbono wabo lapho sebethe bayikhangelisisa ngokugcweleyo njengebandla. Umnumzana Njabulo Ncube ocubungula ezombusazwe upha umbono wakhe ngakunanzeleleyo ngale report.
Ngikubone ngakobulawayo le Matabeleland South, Matabeleland North, kutshengisa ukuthi khona abantu bakobulawayo abaningi abazange behambe ukuya register ukuthi bekhona kukhetho lolu. Abantu bakithi batshengisela ukuthi bona abalandaba lokuthi babuswa njani, kodwa yibo aba solayo ukuthi into zonke zenziwa eHarare le maprovinsi emashonale.
Kunje idale lephalamende selibeke iqula lekomidi yamalunga alitshumi lantathu ekhokhelwa ngumnumzana Pupurai Togarepi onguchief whip we-ZANU PF ukukhangelisisa leyi report. Le committee izobuya kwethula eyayo i-report mhlaka 13 Zibandlela. Njalo kuzokhulunywa ngayo mhlaka 17 lo 18 kunyanga inye kaZibandlela. Phansi kwesisekelo selizwe, abezeki bamele babe beyihlolile lokuhluzisisa ngokugcweleyo li-report bengakakhiphi ugwalo lwabo lwe-final delimitation report mhlaka 28 kuyonale inyanga. Nxa lokhu kungasabanga njalo, loba ukuthi abamabandla ezombusazwe bengasemukelanga lokho okuyabe kwethulwe ngabezeki, kuyabe sekusitsho ukuba kuzosetshenziswa imingcele ekugwalo olwasetshenziswa ngesikhathi sokhetho luka 2018 ukuqhuba ukhetho lwalonyaka. Imingcele esetshenziswa kukhetho ilungiswa ngemva kweminyaka elitshumi kulandela ukuqhutshwa kohlelo lokubalwa kwabantu lwe-National Census. Lolu gwalo lwe-preliminary delimitation report lutshengisa ukuba isigaba seHarare sesilezigaba loba ama-constituencies angamatshumi amathathu, njalo izigaba ezinjengese-Warren Park lese-Kambuzuma kazisekho. Isigaba seHarare sesilezinye ezintsha ezigoqela ese-Hunyani, Churu, Budiriro North le-South, kube sekusiba lese-Epworth North le-South. Isigaba seMashingo lokhu silama-constituencies angamatshumi amabili lasithupha, lanxa esegutu South singasekho. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Izakhamizi zakoBulawayo zithi kazisoze zamukele isinqumo sekansili yakoBulawayo ekhuthaza ukubana izidumbu zabantwana abaphansi kweminyaka elishumi lambili 12 kumele zitshiswe, hatshi ukungcwatshwa emathuneni. Leli nyathelo umasipala uthi yimizamo yokulondoloza indawo yokungcwaba abantu esisilela kuleli dolobho. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ngesiko labensundu akwamukeleki ukuchiswa komufi ngoba kule mikhuba eyenziwayo enjengombuyiso lapho umoya kamufi othathwa ethuneni ukuthi ulethwe ekhaya. Kungezizathu ezifana lalezi ukuba izakhamuzi zakoBulawayo zisala ukwamukela ukuchiswa kwabantwana abangaphansi kweminyaka elithumi lambili i-12 years. Umnumzana Thembelani Dube unobhala wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association uthi ngesintu kuyazila ukuchisa umuntu.
Ngesintu somdabu kunzima ukubona umntwana wakho echiswa, ngakho bekuzaba nzima ebantwini ukuthi bemukele lesi sinqumo seBulawayo City Council sokuthi kuzaba lokuchiswa mbukrimetho kwabantwana. Ngabe kuyavuma besiza khuthaza kakhulu ukuthi vulwe ezinye izindawo lapho abantu abangabekwa khona, kumbe abantu bakhuthaza ukuthi bayebeka abantwana kwezinye izindawo ezingaphandle kwedorobho nxa kuyukuthi iBulawayo kayisela ndawo.
Umnumzana Qhubekani Gumede, umhlali wakoBulawayo, usekela ukulandelwa kwamasiko okungavumiyo ukuthi umufi achiswe.
Isiko lakithi esintwini kalivumi ukuthi abantu bechiswe ngoba imikhuba eminingi esiyenzayo ekokuthethele kwesintwini kwakithi chiswa kuba kufanele kube lengcwaba iliba eliyabe sisiya kulo sisenzele umkhuba sisiyacela sikucela njengabantu besintwini. So nxa abantu sebechiswa kaungasavumi ngoba kuyakufuze siye elibeni lesizukulwane esilandelayo sibone lapho kulele khona okhulu babo nabokhokho babo nabazali. So abantu ababhubhileyo bayenzela indawo, bayadinga indawo yokubekwa belaliswe kuhle, kube leliba elakhelwa ngemva kwesikhathi.
Unkosikazi Linette Xaba, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi ikhansili kayivumele umdeni owodwa ukuba ungcwabe abantu abaningi egodini elilodwa.
Ukushisa umuntu akulula langazi umphefumulo usungekho. Yebo, indaba leyo ukuthi khona amangcwaba asilela siyayibona, maybe okwakathe sokungenziwayo ukuthi abantu befamily eyi-1 bangcwatshwe egodini elilodwa. And lokuthi engxenye maybe ama-stillbirth yiwo asengaconsida ukuthi achiswe because siyabe singakabi le-attachment lo mntwana nalowo mama nguye kuphela bele-attachment yomntwana nalowo. Maybe nguye-ke umntwana ongachiswa yena lowo. Ngokuya kwesikhathi mhlawumbe sesingakujayela ukuthi abantu bachiswe, but okwakathesa kulula.
Ukhansila ka-Ward 23 umnumzana Rodney Jele uthi indawo yokungcwaba abantu isisilela, kungakho sebecabangisisa ukuchisa abantwana asebe bubile.
Engakutsho nje khathesi ukuthi kube le debate ekhansilini ukuthi kuyakrimitwa abantwana toughers and below, obvious for obvious reasons ukuthi iburial space sakobulawa yise sesingathi sesishort. Sithe kudibetheni kwethu sigcine sivumelana ukuthi hayi esingaba cremator ke ngabe 1 year and less because nxa umuntu engani sethe ubalo bo 12 years 10 years usengumuntu sekhulile. So sokusiya ngesiko lomuntu ukuthi yena umuntu hayi abantu bekhululeke ukuthi bafuna ukuchisa kumbe bafuna ukungcwaba kungabe yi-force matter nxa sesibala ebantwaneni abakhulu abakhulileke.
Umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo uDokotela Edwin Sibanda wenqabe ukuthatha ilizwi kodwa uchaze ukuba ukusilela kwamangcwaba yikho osokudale ukuba bafike kusinqumo sokuba bacabange ukuchisa abantwana ikakhulu laba abazalwa sebebhubhile ngoba bathatha indawo eningi emangcwabeni kungelalanga elilodwa eliphela bengangcwabanga. Uchaze ukuba okwakhathesi abantu babekwa eUmvutsha kanye leLuveve Extension kodwa balakho ukuvula amangcwaba amadala bebeka omkabo babafi. Kumbe ababekwa kundawo esezavalwayo ezinjenge-Athlon leLuveve bayabe bathenga igodi phambilini. Wengeze ngokuthi indawo yokuchisa abafi eyekhansili okwakhathesi ayisebenzi kungakho kusetshenziswa laba abazimele bodwa. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Imuli ezingaba ngamashumi amathathu lanhlanu 35 ebezisebenza lokuhlala eplazini eLempapa Farm elisemwenezi zisele zingesela ndawo yokuhlala ngemva kokuhluthunelwa lelo plazi kwabanikazi balo ngabanakanelwa kubana ngabezanu PF. Abanini baleli plazi ngabamhlophe abangumuntu lomkakhe umnumzana Shane Worth lonkosikazi wakhe uDenise abakade belima imfe yokulungisa ijukela. Imole kaWorth iphunyiselwe phandle impahla ngemva kokunikezwa incwadi evele emthethwandaba ebiveza ukubana ebisithi baphume baphele kanye lezisebenzi zabo. Lincwadi ibisithi njalo leli plazi selabelwe omnumzana Webster Cuthbert Muzara lo Emmanuel Mandipa Chukuba ababikwa bengamalunga aziwayo kulendawo ebandla lezanu PF. Worth utshele iStudio 7 ukubana leli plazi baliphiwa ngomnyaka 1989 njengesipho sokuya kumhlalaphansi owepension ngumqhatshi kunkampani eyeTriangle Sugar.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Okwamanje wothi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende welemelika.
Inga Anderson, omunye wabathintambo ababona ngezemvelo kunhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele ye-United Nations uthi ezemvelo zitshabalala okumangalisayo njalo lokhu kuza kwenza abantu behlupheke kakhulu. Amazwe akhe asekelwa ngumnumzana Antonio Guterres, unobhala jikelele we-United Nations uthi okwenzakala kwezemvelo kufana lokuzibulala. Monica Medina, okuhlangothi lukahulumende weMelika ulubona ngokwenzakala elwandle lezi zezinye ezemvelo, layo yakusekela lokhu esithi kuningi kakhulu okwezemvelo okutshabalala emhlabeni wonke jikelele. umedina uti izihlahla izinanakazana inyamazana lokunye okusemhlabeni kutshabalala okwethusayo okulakho ukuba kukhahlameze abantu. Ingcwethi ezicubungula ezemvelo lokunye okufanayo zithi zinengi izinanakazana inyamazana izihlahla lokunye ezitshabalala kulezi nsuku. Zithi kwenziwa yikuthi abantu bagamula izihlahla sonke isikhathi, basebenzisa inkuni lamalahle embiwayo, bathiya inhlanzi kakhulu, njalo baphosela okubulalayo ezifuleni lelwandle. Ukwenzela ukunqabela konke lokhu, abamele amazwe afika phose amakhulu amabili 196 bebethe gwaqa eMontreal kweCanada okwensuku ezilitshumi lambili emhlanganweni obizwa ngokuthi i-15th Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity. Elemeli kalingene umhlangano lo lile njongo yokulondoloza ezemvelo emhlabeni wonke jikelele. Lethulele amanye amazwe amaqhinga okuvimba ukugugudeka komhlaba. Kufisa ukuthi amazwe anqabele ukugugudeka komhlabathi ngokuyisilinganiso sokungamajumi amathathu ekhulwini 30% kanye lokuvimba ukutshabalala kwezemvelo ngenani elifanayo. Umedina uthi uhlelo lwemelika luqakatheke kakhulu ngoba lulakho ukunqabela ukugugudeka kwezemvelo ogoqela umhlabathi. Uhlelo lolu olubizwa ngokuthi 30 by 30 lukhangelwe ukuba luqale ezindlini, luye ebantwini, luye njalo endaweni okudabuka khona abantu abatshiyeneyo kwabatsha labanye. Umedina uthi elemelika lizama ngamandla wonke ukulondoloza ezemvelo njengoba umongameli Joseph Biden wathi engena esikhundleni wahle wethula imithetho yokunqabela ukugudeka komhlaba. Umedina uthi uhlelo lwemelika olubizwa ngesilungu ngokuthi America the Beautiful Initiative lula lokulondoloza ezemvelo nokugudeka komhlabathi ngokuyisilinganiso sokungamajumi amathathu ekhulwini 30%. Kulandela umhlangano owenzelwe kwele Canada, amazwe wonke avumelane ukuba kumele anqabele ukugudeka kwezemvelo.
Lapho-ke belilalele udaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Abafakwanga onompembe baseZimbabwe uluhlu lwabonompembe abazaphatha imidlalo yalonyaka yangu 2023 eqoqwa ngabenhlanganiso eqondisa umdlalo wenguqu emhlabeni jikelele e-Federation of International Football Association kumbe FIFA. Kubika uJoseph Njanje.
Inhlanganiso ye-Federation of International Football Association kumbe i-FIFA ngolwesithathu yethule uluhlu lwabonompembe abazaphatha imidlalo eqoqwe ngaphansi kokuqondisa kwayo lonyaka. Njalo akula ngisho loyedwa unompembe waseZimbabwe okhona. Lokhu kungenxa yokuba ilizwe leZimbabwe limiswe ukuba lilunga lenhlanganiso ye-FIFA nyakenye, njalo amaqembu alo kanye labantu balo abavunyelwa ukuphatheka kunhlelo ze-FIFA. Yintatheli zindaba yezemidlalo uNesh Mgogwera uthi lokhu kuzaphazamisa kakhulu inqubela phambili yabonompembe elizweni.
Udaba lokuthi ama referees eZimbabwe asavunyelwa kumbe asakhethwa kusibanga seFIFA ludaba oluzisa usizi kakhulu ngenxa yokuthi ama referees lanxa sewakhangele nxa esiyaphuma iphandle kwelizwe abefaka ilizwe leZimbabwe esingathi kumephu kumbe sibangeni saphezulu, njalo abekwanisa ukuthi labo befike sibangeni saphezulu. Lokhu kukutsho ukuthi ama referees ethu asakwanisa ukuthi ngesikhiwa befike full potential ukuthi labo bekhanya betshaya impembe esibangeni saphezulu kuthi bazaba limited ekusebenzeni kwabo.
Unompembe uReginald Bogali yena osengumqeqeshi njalo osebenza eselizweni laseBotswana uthi vele lona uhlonzi lwabonompembe abakhona elizweni alusafani lakudala, okokuthi sekungasetshenziswa leli thuba ukudinga abangcono.
Ukuze sibe laboref uFIFA siqaleni sime ukulwa khonaphana kuboref ngokuthi lo ngumfana kabani lo ngumfana kabani. Umfana olekhono kumele aphathiswe, avuthiswe, aye phambili. Kungakhathalekisile ukuthi ngumfanami kumbe ngumfana wakho. Khona kuyani ukuthi ngumfana kabani koko okusibulalayo.
Umdlali wenguqu uLucky Ndlela uthi ukuze isimo somdlalo silunge elizweni kuqakathekile ukuba inkokheli zomdlalo wenguqu zihlale phansi zibone ngaso linye.
Mina bengifisa ukuthi kubakhokheli laphana belungise indaba zangkhona. Besikhalela ukuthi kube ngabantu abalolwazi ngezinto zebhora lezi.
Ilizwe leZimbabwe ilimiswe ukuba lilunga lenhlanganiso yeFIFA nyakenye ngemva kokuba inhlanganiso yeSport and Recreation Commission imise umsebenzi ibhodi yeZimbabwe Football Association ekhokhelwa nguFulton Kamambo ngomnyaka ka-2021 ibethisa umlando wokwehluleka ukuqhuba umdlalo wenguqu ngemfanelo elizweni. UGift Banda nguye okhethwe izinkokheli zomdlalo elizweni ukuba khokhele inhlanganiso yeZifa, kodwa inhlanganiso yeFIFA yona ithi leZimbabwe lizavunyelwa ukuba lilunga layo lingabisela esikhundleni uKamambo labanye ba ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ithi Woza Friday my darling, Woza Friday umsebenzi uphokile, Woza Friday my sweet.
Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi womdumo awubiza ngokuthi ngowesintu, yena-ke igama lakhe ngu-Decent Mathumbele Duze Ndlovu. UNdlovu waqalisa ukucula eselupane lapho adabuka khona, kodwa ke kathesi usesebenzela ekobulawayo. Asizweni ingxoxo ayenze lo msakazi weStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Duze udabuka eGomoza eLupane lapha zalwa khona, wabuya edolobheni sezofunda eMagogo Primary School kwaBulawayo. Ngena Ndlovini ulandise imbali yakho
from Magogo Primary, then sesiya ku secondary ngafunda eFounders High School. EFounders ikhapha emfunde khona from form 1 to form 4, ngaqeda khona ngo-1989 ikhapha emphume khona ngiqede uform 4. Ngangivele ngisenza kodwa lezinto zomculo, ngangikukhwaya ngisesikolo khona lapho ngangisenza into zekhwaya from form 1 up to form 4.
Ndlovu uthi ufuna ukuvuselela isinto sakithi ngomculo, pho igama elithi Mathumbele Duze livela ngaphi?
Igama leli elithi Mathumbele Duze liligama elaleligama lika Khokho Kabaso. Sisifiso sokuthi imvele nje ngihle ngokuthumbele Duze uhle ubambeke ngazo zonke izandla, ngiwuthumbele Duze njengaye uKhokho Kababa engilokhe lami ngizibiza ngaye lanamhlanje. Umculo lowo ngodingele igama lokuthi ngiwubize ngokuthi yi-spiritual Ndebele traditional music. Ngingoma zokholo lwakithi lwesintu, zingoma zokholo lwakithi lwesintu.
Mathumbele Duze njengabaculi abaningi uthi laye kukhona abamenza waba nomdlandla wokucula.
Bob Mali ngomunye umuntu owangi-inspire kakhulu emculweni. Kuzobuya lo Alpha Blondy. Alpha Blondy ngomunye laye wabahlabeleli abangenze ngathanda kakhulu ukuthi ngingene lami kwezomculo. Kube sekubuya abantu abanjengabomfazi omnyama, umfazi omnyama lo Thokozani Langa, sebenza lo Trevor Sibanda, lo Charles Sibanda, lo Sithandazile Ncube, lo Margaret Sibanda, yibo abasesekhona manje kuma backing vocals lo Ida Phiri.
isikhathi sesidlongo mangoya endlovu uthini wabanye abaculo basacathula njengawo njalo ke utholakala nga
umculo asingawuqumeli asingenzi ishortcut abantu bathanda ukwenza umaqumela emculweni into le uyahlala isikhathi izinyanga ulwisa ukuthi into yakho izivuthwe ukwenza ukuthi mawa usiyayiphakela abantu ibe iyinto evuthiweyo ebonakalayo okwamanje ngitholakala ku WhatsApp okwamanje kuphela kuyona le number 0776417638 yi number engitholakale kiyo okwamanje
bese uhlelo hosa Oza Friday sinomculo wengoma zesintu uDecent Mathumela Duze Ndlovu lebe lampela sone mnandi igama mu Ezra Jesus Banda
Tembali ukholisile umculo kaDecent Mathumbele Duze Ndlovu lapho ke kade ixoxalo Ezra Jesus Banda lingakhohlwa ke ukubana ku live talk lamhlanje sikhangela udaba lokwethula edalela eParliamente kogwalo eluhlukanisa imingcele yokuvota olwe preliminary delimitation report singekehlukani izihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi wethule kusemthethweni ugwalo oluveza imingcele yezigaba zokuvotela amalunga edalela eParliamente i-preliminary delimitation report. Izakhamizi zakoBulawayo zithi kazisoze zamukele isinqumo sekhansile yekhuthaza ukubana isidumbu sobantwana abaphansi kweminyaka ayilishumi lambili 12 kumele zitshiswe. Kuthi ke kuliviki kuhlelo Woza Friday besilomculo womdumo awubiza ngokuthi ngowesintu uDecent Mathumbele Duze Ndlovu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah sithi libe lempela sonto elichukela. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.